ngifisa ukuthi nxa bebuya balalele konke okuzaphuma eZimbabwe, konke okuzakhulunywa ke ngabantwana beZimbabwe ngokuhlupheka okwenzakalayo ngaphansi kombuso kamnangakho. Sifuna aqale ngokukhangela ukhetho ukuthi ukhetho luka-2018 lule dispute kulokungazwisisani ngalo, yikho esikhangelele khona ukuthi isiqokoqela sendaba siqalile khona. Sisuka lapho sikhangele ilungelo loluntu ukuthi eZimbabwe akusahlonitshwa ilungelo loluntu, abantu bahlukuluzwa, bayakidnetshwa, bayatshaywa, umuntu uyavalelwa kuze kukwane ke inyanga yedlule lokho evalelwe ngaphiwa ibheyili, kuqanjwa nje izizathu ezingasebenziyo. Kodwa ke lowo muntu ke engela okwakhe esetheswa icala lokubhala iWhatsApp message kumbe lokuTwitter esitsho ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlupheka.
Baba Gawule, lilubona njani lolu daba?
Omakhelwana bayaphathisana sibili, ikakhulu thina nje South Africa silo budlelwano obuhle kakhulu, njalo lapho okulento ezikhathazayo khona kumele ukuthi sincedisane sibonisane. Kodwa mbona ngani iqula lelo kubuya kwalo kuza kuphathisa ukuthi iqiniso livezwe linjalo, i-South African government i-ANC ibe kwazi ukuthi kuyini okukhona, lamanga la akhulunywayo ngeZimbabwe avele obala. Kodwa njengikwesabelayo ukuthi kathesi sikhuluma nje sinje okomumo wakathesi owethu le ANC, senginanzelela ukuthi i-G40 le MDC Alliance iyasebenza labanye abantu, sizama ukungena ku-ANC khonaphana betshengisa abantu into ezingayisizo bale njongo ebanzi yokuthi bangcolise uhulumende weZANU-PF. Besondela kakhulu abantu abanjabo Malema, bengena kakhulu njalo kumaparties amanye South Africa kwana la ku-ANC, bazama ukupenetrate le ANC. Kodwa uzananzelela phela ukuthi phela thina sililizwe lathi elizimeleyo elizibusayo, asilawulwa yi-South Africa thina.
Bakhona kuZANU-PF Ndlovu abafana lo George Charamba abathi iSouth Africa kayilalungelo lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Abantu abanjengo George Charamba labo Nicky Mangwana bayazakala ukuthi bona bayizikhothamathe kuphela, bayakholisa nxa abantu behlukuluzwa ezilonge ezicorruption iqhubeka ikhona kubandla leZANU-PF lakuhulumende, bona bethola izimali okunengabalandaba lakho. I-South Africa ngasikhangele yiyo ezwa ubuhlungu obukhulu nxa abantwana beZimbabwe behlupheka, ngoba basuka bayephephela kulelo lizwe, basuka ke bahambe besebenzisa imali yezizalwane South Africa, i-taxpayers money ukuthi bagcinakale khona ngale beyiziphepheli. Yikho iSouth izwa ubuhlungu ke okudlula ke yena mnangagwa. Yikho kuqakathekile ukuthi South Africa ingenele, ngoba yiyo esikhangelele ukuthi ikhokhelele eSouthern Africa. Ikanti ke umongameli uRamaphosa ke uku-AU, le-AU yekhokhela Africa, kuqakathekile ukuthi bangenele ke entweni zombusazwe eZimbabwe, ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Abanye baba Gawule bathi uhulumende ukhulule uHopewell Chingono lo Jacob Ngarivume izolo, ngoba engafuni ukuthi iqula likababa Ramaphosa leli libathole belokhu bevalelwe.
Ikukhuluma kwabantu abalahlekayo lokho. Abantu bamele bekuzwisise ukuthi ama three arms of government, i-judiciary, legislature, le-executive. I-judiciary la izimele yodwa, ayilokuzwa nguhulumende ukuthi hambani liyekhulula ubani, liyebophe ubani, liyenza liyenze lokhu. Ama-courts azidecidela, yikho uhulumende la ebotshiswe ema-court. Kungathiwa khona kuthi ubani sekukhululwa ngenxa yokuthi sokulwa abantu ababuyayo. Asoqiniso lelo ngamanga lawo, akwenza ukuthi siphathise futhi amanga la njalo, ngamanga alula nje.
Mnumzana Ndlovu, yiphi impumela eliloyisayo kulezi nkulumo?
Isixazululo kumele sibe khona esokuthi maybe kufakwe transitional authority eyiyo ezakhangela ukuthi ku-implement ama-reforms kuyiwe ekhethweni olukhululekileyo, lapho abantwana beZimbabwe abazakhetha khona ubukhokheli ababufunayo, hatshi ukubanjwa ngamandla ubukhokheli obukhona bukamnangagwa obungalandeli kumbe obungahloniphi ilungelo loluntu, uhulumende okhona ongakwaziyo ukuthi i-economy kumele ayiphathe ngayiphi indlela, ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Baba Gawule,
Nkomo, iSouth Africa njoba ngichilo ukuthi phambilini ukuthi iSouth Africa ayisiyo engasitshela okwenza, kodwa iSouth Africa njengomakhelwana kuyadingakala ukuthi sincedisane. Okuqondileyo yithi iSouth Africa ibisitshelwe amanga amaningi, kuqakatheke ukuthi babuye labo bazozizwela okuyikho okuliqiniso umumo okhona lapha eZimbabwe. Kodwa ke Aisi kuti sasiyaba abantu labana wathi yonke into izumele South Africa ingenele. Hashi siyazilungisela thina njengamaZimbabweans. Ngifisa sihlanganise amakhanda thina njengamaZimbabweans. Sichiyane lokunye lokho okuningi nengi lokuthengisa lokho okunye okwenziwayo kwabantu abanye abathengisa izwi lawo.